U-Prosecutor General akukho emandleni akhe ukuthi enxitshe abantu imvume yokubambisa ibheli, because ibheli ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe se-constitution, isina-constitutional right. As lo ngumuntu engakatholakali ukuthi ulecala kule mvume yokuthi ebesuka endlini engavalwanga yinkantolo, kufanele etshengisele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe engabaleki, lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo awuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ukuthiwa i-constitution. Ngakho ku-unconstitutional, ambona ukuthi inkantolo iza kulandela, ikakhulu inkantolo enkulu eyayikhothi kusiya phezulu abo, ambona bengalalela. Maybe emergency court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho, but aphezulu inkantolo ezinkulu awala muntu uzakulalela ngoba ku-unconstitutional.
Ubona uhulumende esenelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini, njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wensitha i-black market?
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbula ukuthi udala le kulo uMasimi Remba waba ngu-chairperson we-National Incomes and Pricing Commission, abake bazama khona ukopha amakhampani ayicharge ngentengo enkulu, kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyayitholakala igwejwele owawusenzela bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction yepolitiki engasoze sincede ngalutho. Ngizanika umzekelo sokuthi abantu abephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yibo abantu ababusayo, abanye bangunamaminista, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Yisifiso singabe sikhona, but njengeminye yonke imizamo ye-RBZ, I think uphonga ukukhuluma manje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba leyo kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulate. I think ama-laws e-supply and demand aziregulate, i-economy aziregulate, kungela kungenela okuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians ingenela kwenza esithi kube le-artificial, kube ligcina kusiba lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphileyo bethathe advantage. So ufanele kwenzakale ukuthi imakethi ama-market forces aziregulate, i-rates aziregulate nge-supply and demand emakethi. Akula muntu ongawula politician ofanele ingenele khonapho.